So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze yamalunga akumanyano wePollard izimoda ngesikhathi umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora esenqaba ukuba lilunga lalumanyano ibandla leMDC lithi ikusasa yeningi labantu elizweni izaqhubeka ilukhuni ngenxa yokuthi uhulumende uye hluleka ukulungisa umnotho weliswe.
Bangaki abantu abangasebenziyo azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi ama-graduates labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi.
Oqhubeka usidla ubhedi womkhuhlane we-COVID-19 elizweni.
Abatsha abathanda ukulalela imbiko evela kuma WhatsApp yibo abangani abahambi kangako ukuyahlaba kodwa abadala abathola imbiko from ama village health workers kanye lasezibhedlela labo yibo sibili abahambayo ukuyahlaba.
Sizakuzwa eziphathelane lemidlalo esaqhubeka eJapan e-2020 Olympics Games kanye lezinye kuwona lo umsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze amalunga akumanyano we-Political Actors Dialogue, iPollard, izimota ezilitshumi lasitshiyagalombili ezohlobo lwe-Isuzu D-Max emkhosini oqhutshelwe eHarare izolo. Ekhuluma kulomkhosi umongameli Mnangagwa uthe imota lezi zizasetshenziswa ukuqhuba inhlelo zalumanyano. Umkhokheli webandla le-National Constitutional Assembly umnumzana Love Momadubu uchele Studio 7 ukuthi wamukele imota le ngoba njengamalunga ePollard kufanele befinyelele indawo ezijeneyo zelizwe befeza imisebenzi yabo. Umongameli Mnangagwa uphinde wathi wanxusa umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora ukuthi abuye kulomanyano ngoba sekunguye ukhokhela leli bandla edalele ePhalamende lanxa engancintisanga kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018. Unkosazana Thokozani Khophe onguye owancintisa kukhetho lolu ubemele iMDCT kuPollard asenelisanga ukukhuluma lonkosazana Khophe. Isikhulumeli sikamnumzana Monzora umnumzana Lloyd Damba utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Monzora kasoze angene kuPollard ngoba umthetho owasetshenziswa ukubumba lumanyano ungamvumeli. Uthe unkosazana Khophe akufanelanga aqhubeke esiya kulumanyano engatholanga imvumo kubandla leMDCT. Ibandla leMDC Alliance lithi ikusasa iningi labantu elizweni izaqhubeka ilukhuni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kanye lokuletha intuthuko kwezemfundo, ezempilakahle, ezokulima kanye lezokuholisa izisebenzi zakhe iholo elingaziphilisa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi lokhu kuvele sobala ngesikhathi umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwaphakathi kwawo nalo umnyaka olubonisa ukuthi akula macebo okukhupha abantu kusimo sokuba mpofu.
Esikubonileyo njalo okuphosiswe ngumthuli njengominista kazange khulume lutho ngezimali ezizasetshenziswa Zimbabwe Election Commission. Ngenxa yokuthi vele siyakwazi abantu bezanu bayesaba ukwenza ama-election, bayesaba ukwenza ama-by-election, bayanqaba ukuthi abantu bakhampeni bona bekhampeni ebusuku. Yikubona amanye ama-political parties afelwa izihlobo ngoba abananzi i-COVID regulations ukuthi abantu bengahlangani kani bebaningi. Yikho ke khonapho sizwa i-ZEC isithi yona ila mali yokwenza lokhu lalokhu kazange ekubambe ejulise ukuthi njengoba sizaba la election ngo-2023 uza kuhambisa njani ngabantu belokhu behlezi besethi kukubatha kwenzela ukuthi baphonge ujuma abantu. Yikho ke umacatshelana akafuneki imali izane sidinga izimali yona vele i-government sifuna ukusebenzisa abanye abantu ukuthi bathathele izimali bebasponsa ngoba vele besaba. Yikho ke mahlabezulu konke lokhu vele kasangokuphume kuhle kithi sibona ngani ngamadlwane nje siyabona.
Kodwa sesikhangela phambili ungathi impilo izaba njani ebantwini abaningi sesikhangela okwenzakala ezikolo ezibhedlela lakuzo zonke ingatsha zikahulumeni.
Ngenxa yokuthi uminister uMthuli Ncube ukhuluma ngokuthi ilizwe lizaba le mali ezakhwela igross ngesikhiwa, hhayi bakhangela bona abamabhizinisi ama-multinational national companies, hhayi umuntu oselupani osamadlambuzi osejotsholo osemaripati oserushinga. Abakhangeli ngobuyanga obukhona, bakhangela ngamafektari lemigodi laba abahuquluza khona imali bazenzela omathanda. Thina be-MDC sikhangela kakhulu abantu abampofu njengoba siyi-pro-poor Social Democratic Party. Bangaki abantu abangasebenziyo azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga la lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi ama-graduates labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi. Asizwanga ukuthi uzaqeda njani ubuyanga obusemareserva abantu abalangitsho le mali yokugayisa. Sekuma begayisa umumbu batshintshana bagayisa ngomumbu imali yokuthiwa imali vela yikho njengoba abantu bonke sebefuna i-United States dollar. Asizwanga ngisho ukuthi imali yeZimbabwe izaba lohlonzi nini, njalo lokhu ecatshile ukuthi sizalokhu siqhubeka sisebenzisa i-United States dollar kuze kube nini. Abantu abampofu baza kwenziwani? Kazange sitshele kakhulu ngemsebenzi kahulumende ukuthi ama-civil servant, lamasosha, lamapholisa, lama-CIO, lama-teacher bazahola imali bani njengoba behola umlaza. Kazange chasise kakhulu ngabatwana abangala bazali ukuthi bazalathwa njani ezibhedlela, bazafunda njani nokuthi inkomo njengoba zisifa kakhulu ngapha emandebeleni zingancediswa inotho yabo ibe khona ngoba siphila ngenkomo. Kazange ikhulume kakhulu nge-devolution leyo abathi i-devolution fund, hayi i-decentralization, akula devolution. Asila ma-provincial councils bamba i-devolution, babale mali, babale amabhenki, babale amamayini, babale zikolo. Yikho konke lokhu sibona ngani abakaqalisi. Thina sifuna abantu balekele ubuyanga, babe lesikolo esilomkantsho, babe lesibhedlela ezilemithi, babe lamasimu kwa okuthiwa ngama-title deeds kwenzela ukuthi umuntu edevelophe awo, hhatshi ukulokhu okuthiwa ulisi lelisi leyo vele namhla bayakusunduza bayaphonga ukusunduza. Mahlabezulu, asivusenini kukhankase kakhulu.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxelayo ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi, yena othi intuthuko kwezomnotho iyabonakala lanxa ingahambi ngesiqubo esikhangelelwe ngabaningi.
Into enhle eyenzakeleyo kwelakithi yikuna kwezulu elihle emnekenodi leyo. Iyananzelela ukubana sibele a very good harvest khona kubana kuyasinceda kakhulu ekusekhiweni i-food security for ilizwe lakithi, njalo futhi kusehlisa imali ezadingekala ukubana siqalise ukudinga ukudla phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi abantu bengafi ngendlala. Ungazi umuntu esiwela kumbe sithi kona kuyafa kolantu luhambayo, ukuvele ngumuntu nje ongafuni ukubona siphumelela siya phambili. Kodwa nxa ukhangela esibili ngendlela esingayithi yona i-open analysis, engelani lolo kuba partisan uyakubona ubana hayi ngiyatshengisa ukubana into leyi isidikiza kuyahamba kancane kancane iyakusuke kuhambe ngendlela esingabe sifuna ngayo kodwa kona ukuhamba kuyahamba sibili inguquko ikhona and nxa siyala sonke sidosa ndawonye sisiya phambili bona ngantoa hhayi lapho siya khona kuloku khane phambili
ye ngathi inhlelo ziqhubeka kuhle yini kumabhizimusi njengoba lawe njengosomabhizimusi ngoba abanye bakhala ukuthi imali ayibonakali njalo le ntengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga
hayi hani ukuqhubeka kuhle sibili kuyazamela kancane kancane ukudlondlalo okubizakele kwelesi abafika ngalo ungani kuyasiyiphazamisa kancane kodwa bona abe yinto ezabuya ilungiswe kudlule sisiya phambili ngiyabona
ye siyabona njalo ukuthi ababalisi bakhala ngeholo ezibhedlela lapho kuyadingakala izisebenzi eziningi azikho lakho konke lokhu ubona ingane kuzalungiswa njani
sikhuluma ngithi wonke abasebenzi bake bakhuphulela kancane imiholo yabo so yinto ezakele ukuthi iyalikhangelwa kudingisiswa kubonisa indlela esingeza ngayo bona njengokwazi bona lapha ezimbabwe upresident ufake i-vision 2030 so konke lobana kutengisela ubona kudonsela ekuthini ekugcineni into zonke zihambe ngendlela eqondileyo
lo umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU-PF njalo engusomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi igcikwane le-coronavirus lihlasele abantu abedlula inkulungwane lamachumi ayisithiyagalombili 1834 labulala abangamachumi ayisithupha lasithiyagalolunye 69 ngelanga elilodwa kuphela lokhu sokukhuphule inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kwedlula inkulungwane ezilikhulu 107,490 watshona abedlula inkulungwane ezintathu 3,490 asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi esilengxenye yaso i-1,623,874 kusenjalo ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zilokhe zithikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 lezo ezifuna ukwamukela lumjovo zithi uyasilela kwezinye indawo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda.
Izakhamizi esixoxelazo zithi sokukunengo sekukhulunywa ngalijekiseni okudala ukuthi besabe ukuhlatshwa kuthi umnumzana Gabriel Moyo emawane eGwanda.
Ngabantu batshelana ukuthi hayi iyabulala after 2 years uyafa kathesi kulokudonselana kakhulu okuthize phakathi kwabantu ukuthi hayi uyahlaba kuzahlaba laba abafunayo ngoba asikwazi ukuthi njengoba kuthiwa siyakufa engxenye sife ngoba kathesi kuthiwa abale BP abale chukela abanatha amaphilisi lawo ama-ARVs abavunyelwa abaye bathi yibo kufele baqale kuqala so into yakhona vele akwazakala ukuthi okuyikho yikuphi siyacela sibili uhulumende abuye emakhaya azofundisa abantu ngevaccine leyi.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanamombe eGwanda South uthi yena ufuna ukuqala ethole ulwazi oluningi ngalijekiseni engakahlatshwa.
Kliniki emabhade ngali khanya bayahlatshwa sibili labanye sengikhulume lawo sebehlatshiwe but abalolwazi lakho yikuthi iyavikela umkhuhlane wecorona but ukuthi ohlatshwayo ngubani ongahlatshwayo ngubani angiboni ukuthi ukhona ololwazi ngoba lami nginje ngiloko yesaba angikwazi ukuthi okuyikho yiku mayelana le jekiseni yona le.
Umqoqo wenhlelo kunhlanganiso yabatsha eMadowo Youth Development Initiative Mnumzana Constantine Bofo semapisa uthi lanxa abadala besamukela lijekiseni abatsha balokuthikaza ngenxa yembiko ethiyeneyo abayithole bulenjini.
Sizananzela njalo ukuthi khona khona abatsha abathanda ukulalela imbiko evela kuma-WhatsApp yibo abangani abahambi kangako ukuyahlaba yibo abangani abazimiselanga ukuthi bayehlaba ivaccine kodwa abadala abathola imbiko from ama-village health workers kanye lasezibhedlela labo yibo sibili abahambayo ukuyahlaba.
Unkosikazi Juliet Giwani umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Human Development Association of Zimbabwe stezi uthi ama-Jackson malutshwane emakliniki asemakhaya.
Ijekiseni engabuya ikuthi nje vele ijayele ukubuya ilutshwana ingabisanele abantu kodwa ingabuya bona babalutshwana bayahlaba ingabuya ibanele bangahlaba yikuthi nje ivele ibuya ibe lutshwana uze sekuthiwa iphelile kungafanelanga ukuthi ngayiyaphela.
ukansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi abanye abakahlatshwa lijekiseni ngoba behlala kathana kakhulu la maklinika.
Mase sibuya kumango. Kumango ukhona ngoba ungakhayela indawo eziya kabo sifa njani. Isemphethweni sibili khona ngale ekugcineni kwevillage la kuwonsimbi ngale kokhatshana. Center kuphela silendawo eyodwa lapho kuhlatshwa khona abantu ekliniki yaseGaranyemba.
Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda, umnumzana Blessed Gwarimbo, ukhuthaza uZulu ukuthi ayehlaba lijekiseni ukuze avikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo kolunye udaba, uZulu eGwanda usele ngelamanzi ezindlini kusukela ngolwesine kulandela ukuvalelwa kukamasipala weGwanda amanzi yinkampani yeZino. Unkosikazi Mejuri Munyonga, isikhulumeli salenkampani, uthi umasipala weGwanda umkolota imali efika phose izigidi ezingamakhulu amabili zamadola $193 million okumele ayibhadale phambilini kokuthi kuvulwe amanzi. Unyanga edlulileyo izakhamizi eGwanda zabhekana njalo lodubo olufanayo ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amagetsi ifuna iZino ibhadale isikwelede samadola ayizigidi ezilithumilane $14 million. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Nje kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Nomzane Kevani, umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International enakekela abantwana abavela ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abafunda edolobheni. Yena othi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise ezinye inhlelo zabo.
Lockdown la asithinte kakhulu ngoba thina impilo yethu yokuncedisa abantwana siphila ngokuthi si fundraise, senza ama fundraising, sicela izimali ebantwini ngama events or ama Facebook, khona ukuthi abantu abaningi right now lawo ba affectedile kunzima ukucela abantu ene kungapha thina lapha esikhona manje UK. Yikho ukuqala khona ukuthi abantu bengenza ama events if bekwanisa ukwenza ama events, but before then the whole of last year into bengavunyelwa yonke nale ukuthi kungayenza. So sisagcina sehluleka ukulungisa ukwenza izimali. Khathesi abantwana izikolo zivaliwe, bahamba baye ekhaya ukuthi bahambe ekhaya for 2 weeks, then bathi besekhaya izikolo zaqhuka. So kuthiwa i-lockdown siqalile futhi sebeqhubeka bevala. So that means right now abantwana bonke basemakhaya. Esingakwaziyo ukuthi bazokwenza njani ngoba silaba ngu-4 fanele babhale aba-affekthekayo kakhulu ene thina lathi emalini kuyasikhama kakhulu, kuyasukusikhamile ngoba from lapho abaqale ukubuya kithi khona ngoba babakuyivele sekuyi-lockdown. From then sahle saqalisa ukulokhuza ukubhadala zonke into esizibhadalayo from esikhwameni zethu, irenti yabo, ukudla kwabo, lazo zonke izinto abazidingayo. Kanti lakithi abakhona abanye abantu abangasebenziyo ngendaba zokuthi imisebenzi yabo ibaphelele ngendaba ze-COVID zona lezi. So kunzima kakhulu okwakhathesi.
Abantwana laba labakhetha njani njalo nakuziphi izigaba zelizwe?
Lapho saqala khona saqala ezamanyoni kithi la engakhulela khona mina eMathetheleni South. Zabancedisa bathe besiyabuyela abana abantu ababethunywe babuyela amanye amagama ngu-13. So bathe bebuya lawo ngokuya kwesikhathi ngacabanga ukuthi yeshushuthi kuyahluthiwa la. Imali yakhona basese-primary by then, imali yakhona ayincane, yayingangikhali. So I could pay it without ukulokhu zicabanga into eziningi. Ngathatha abanye abangu-6 ngaba labangu-8 ngababhadalela. That was 2013. Then ngo-2014 impilo yenzeka kimi, ngaba le fracture, ngenze ngaba le major surgery. So ngaspenda the whole of 2014 ngasebenzi. Then the whole of 2014 ngasebenzi. Then 2015 loku ngasebenzi. Kwagcina sokungikhama kakhulu. Then ngaqala ukutshela abantu, guys, ngile problem la labantwana abangu-8 ngibabhadalelayo. And from what I know ukuthi abantwana bayahlupheka, ngabayekela la impilo yabo iphelele. Omunye umuntu wasithi wayeungayenzi sezizenzele kube i-charity. Ngathi okay, nale usijoyina kayi zozani. Banjoyina abantu. Then sebejoyinile, senze fundraising, salauncha iMopane Foundation ngo-October 2015. Uthe na uqeda lapho, you got a bit of money khona lapho. Okay, what do we do?
but alright, asidingi ni abanye abantwana ngoba sase singabantu abasuke endaweni esukeneyo nawo abantu okay sathi manje sisakhetha njani but hayi asaphutsheni isikolo asikhethe kuthi omunye lomunye akhethe isikolo afuna ukuthatha abantu abangu 6 so senza njalo sagcina sisabantwana abangu 35 in total kwakhethwa then sayinyasho ngusemathebeleni south sayimatopo ematopo kwesinye lokhu zeni isikolo kuthiwa yilokazi sathatha another 6 saya kwenye indawo echolotsho egwayi sathatha another 6 sayinkayi isikolo kuthiwa yisemakwili lisathatha londa sathatha lakhona then zazo yeshurugwe sathatha abangu-4 asange sikhethe thina satsheka isikolo ukuthi sifuna abantwana abanje so kwakuyi-community labo lamalokhu zeni SDC labo yithisha ababekhetha ngoba yibo ababesaza abantwana thasa kungabanona khona ukuthi ohluphekayo nguphi so kwakubabethanda ngokuthi umntwana wakhona uyintandane and uhlupheko okungakanani kodwa last year bathe nasebesiya laba abahambe baye eblawa basebulawayo landayo lapho sasebenzisa ulokhuze ukuhlakanipha komntwana ukuthi bahambe baze bayefika lapho abafisa ukufika khona befundi so yindlela esabathatha ngayo
ungasichasisela ukuthi kahle kahle usizo eliludingayo yiluphi njalo labo abafuna ukuphathisa bengalithola ngaphi
into esami ukuyenza ukuthi senze izinto ukuthi abantwana labana bakwanisa ukuzisiza bona ngama-projects abasesendlini yabo lapha khathesi sile kukhu ngama-layers lama-layers angu-380 but at the moment affectwe yi-winter so azibekeli kuhle then sile mvundlanyana I think isilapha kubo-10 isilungu senkukhu zethu singa-accommodate about inkukhu ezingu-3000 ma singaba le nkukhu ezibekelayo cabanga ukuthi imali ezingayenza le mvundla yakhona le mpide engadini zingakwanisa ukuthi singaphinde sicela imali ebantwini that's what we're hoping for. Inumber yami ise UK number ngithi icode yakhona ngu-44745027082 ngizayiphinda futhi 44745027082 ungangithola futhi ku-Facebook uNomsane Kevani or ku-account yeMopane Foundation ku-charity page ye-Facebook yeMopane Foundation internationally unga-inboxa somebody will respond to you or eZimbabwe if you useZimbabwe ungafonela uNkosi Nathi Sibanda ngu-26377240-8382 26377240-8382
Siyabonga. Lowo ngonkosazana Nomsane Kevani, umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America is a Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ubona njani amaprofita okuthiwa alisa abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19
angazi ukuthi bakuthatha ngaphi kodwa ke umuntu ulelungelo lokuthi azikhethele ukuthi ufuna ukuhlatshwa kumbe akafuni kuyafana le ndaba yokudla uthi iBhayibheli kuba seRoma 14 umpostoli Paul uyabhothena dlanini konke elikuthola kuthengiswa lahen lingabuzile uto ngenxa yesazela abe sethi yena ubuthakathaka ekukholweni uzaphila ngemibhida kuphela indaba yama lay Jackson iya ngokholo lwakho kunobona abanye abantu abakholwa ukuthi iJackson ngabaphambanisa kodwa ke kasika kuboni ukuthi ibasis yakhona yipi engutsho esingakutsho nje ukuthi abaprophet labo abalisa abantu abayingozi kulungelo loluntu akumelanga balise abantu mayena ele conviction yokuthi yena akafuni kuhlatshwa akabe le conviction yakhe abambelele kulokho yena akufunayo njalo yena akukholwayo angaze wacindezela abalandeli bakhe ukuthi bangahlatshwa amajekiseni akukondanga akulunganga ngoba indaba zokholo zindaba zokuzikhethela azifoselelwa bese kusithi ke ingozi ke ebakhona ngeyokuthi kwe yi yibo abantu abasuka futhi baphatheke ekumemethekiseni umkhuhlane wobhubhane lo COVID-19 lokuthi abantu ekugcineni kwangkhona abantu bafe.
Abezokholo lina lithini liyakhuthaza yini abantu?
Asikutholi njengoba senjilo ngaphambilini, asitholi lapho uNkulunkulu alisa khona ukuthi abantu bangalatshwa, ukuthi abantu bangahlatshwa. Sesikuthola kusaliswa ngeBhayibheli ukuthi abantu bangayi ezangomeni lekuvumiseni, kodwa kasimtholi uNkulunkulu esalisa abantu ukuthi kungabi labo dokotela njengoba senjilo ngaphambilini ukuthi ngitsho sibi sabafundi bona bana ababehamba le bechumayela ivangeli. ULuka for example wayengudokotela, ngingabalisa into zibene, kodwa kasikutholi ukuthi iBhayibheli lithi lona abantu bangahlatshwa, ngoba uNkulunkulu wasinikeza ulwazi, wasinikeza lo lwazi lwe science lokucubungula ukuze njengabantu sisebenzise ingqondo zethu lenhlakanipho ukuze ezizinto lezi sizenzele.
Lona iBhayibheli lithini ngokuhlatshwa kwabantu iJackson?
Thina sikholelwa ukuthini uNkulunkulu wasinikeza ingqondo, wasinikeza ukuhlakanipha, wasinikeza ulwazi. Umuntu wokuqala emhlabeni uAdam wayeyiscientist, wayeyianthropologist, wayeyiphysicist, wayeyikho konke, wayeyiscientist nguye owayestudy izinyamazana, atadije azihlahla azinika amabizo asebenze engadini. UNkulunkulu wasinikeza ingqondo ukuthi sicabange, wasinikeza ubuciko, wasinikeza nolwazi olujulileyo ukuthi sibuse emhlabeni. So ama-scientist abaphume le ndaba yama-anti yokustuda ukuthi umzimba usebenza njani lama-antibodies ukuze bancede impilo yabantu, basize imphefumulo, ngabantu abasebenza lo Nkulunkulu. Ngoba uba bebengasebenzi lo Nkulunkulu ngabe babulala abantu. Kodwa ke ukuthi bayenze uchwayisiso olunje olwenza ukuthi abantu basizakale bangafi, ngibona ngani ngabantu abasebenzela ukuphila, abenza singakhohle ukuthi laseBhayibhelini sithola amadokotela ayevele khona, kuze kube lomunye wabafundi ayehamba laba lompostoli Paul udokotela uLuka wayengudokotela. So ke akulanto embi ngokuthi abantu balatshwe, akulanto embi ngokuthi abantu kabahlatshwe. Njalo njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi kulomehluko phakathi kobuthutha uwula lokholo. Kulabanye abantu ababe besenza into ezilobuwula phakathi belinga inkosi uNkulunkulu kodwa besithi bayenza ukukholwa. Kulomehluko phakathi kwakhona lokho. So ke makudingeka ukuthi umuntu ahlatshwe ijekiseni, kahlatshwe ijekiseni, ngoba iBhayibheli kalenqabeli, alivimbeli ukuthi abantu bangahlatshwa, alivimbeli ukuthi abantu bangathathi imedication. Azathi uJeremiah ibalsam kalisekho koGilead na? Ibalsam yisihlahla eselaphayo esasikade sitholakala esiqintini sikaGilead. Ababethi nxa abantu bakoIsrayeli sebegula uhambe wethatha amahlamvu akhona akwelaphe. So ibalsam uNkulunkulu wayekade ekusebenzisa ibalsam laseGilead ukwelapha. Ngicabanga ukuthi abantu abathi bona kakunga abantu akabangahlatshwa amajekiseni angazi ukuthi bavala liphi iBhayibheli.
Lo ke bekumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Wabencintisa imele iZimbabwe kwemidlalo esaqhubeka eJapan eyama-2020 Olympic Games. UNgoni Makusha usephumile kulomncintiswano ngemva kokwehluleka ukunqoba kuhlandla lokuqala lokugijima umango we-100 meters. Ubeqale kuhle emdlalweni owandulele yonke ngoba iqede ukugijima ngemizuzwana ye-10.32 seconds kodwa wakhutshwa esethethe eyi-10.43 seconds. Umdlali weSouth Africa u-Akani Simbine nguye onqobileyo nge-10.08 seconds. Walandelwa ngu-Arthur Cisse we-Ivory Coast nge-10.15 seconds. Lokhu sokuchiye uScott Vincent odlala umdlalo wegolufu enguye yedwa omele eliZimbabwe kulimdlalo ngemva kokwehluleka kukaDonato Katai, Peter Wessel lo Peter Purcell Gilpin. Singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze amalunga akumanyano wePollard izimoto ezihlobo lweIsuzu D-Max. Njalo umnumzana Monzola usenqabile ukuba lilunga lomanyano wePollard. Lanxa esithi unkosazana Thokozani Khuphe kanyeke waqhubeka eyilo engacelanga imvumo ku-MTCT. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.